UThimothe oqala isahluko sesithupha. Bonke abangaphansi kwejogwe lobugqili kabathi amakhosi abo afanele uhlonitshwa impela ukuze ibizo likaNkulunkulu lesifundiso kungadunyazwa. Abalamakhosi akholwayo bangawadeleli ngoba engabazalwane, kodwa kakube ngkhona bewasebenzela kakhulu ngoba engabakholwayo lathandekayo lawo asizakala ngomsebenzi wabo. Fundisa ngalezi zinto, utshumayele ngazo. Uba kukhona ofundisa okwahlukileyo engavumelani lamazwi aqotho enkosi yethu uJesu Kristu lesifundiso esifanele ukukhonza uNkulunkulu, uyazikhukhumeza lowo kazilutho, uphethwe inkane lokuphikisana ngamazwi okubanga umona lombango lokuthuka lemicabango emibi lokuxabana kwabantu abangqondo zabo zonakele, abalahlekelwe liqiniso besithi ukukhonza uNkulunkulu kuyindlela yenzuzo. Yebo, ukukhonza uNkulunkulu kuyinzuzo enkulu uba kukhona ukwaneliswa, ngoba kasizanga lalutho emhlabeni futhi kasikusuka lalutho, kodwa uba silokudla lezembatho kasaneliswe yikho. Abafuna ukunotha bangena ekulingweni lasemijibileni lasezinkanukweni eziningi zobuphukuphuku ezilimazayo eziwisela abantu ekufeni lasekubhujisweni. Ukuthanda imali kuyimpande yakho konke okumbi. Abanye ngokuyifisa badukile ekukholweni bazibangela insizi eziningi. Kodwa wena muntu kaNkulunkulu, balekela lokhu, nqanela ukulunga lokuhle lokukholwa lothando lokubekezela lobumnene. Lwana ukulwa okuhle kokukholwa, ubambelele ekuphileni okungapheliyo owabizelwa kukho, wavuma ukuvuma okuhle phambi kwabofakazi abanengi. Ngiyakulaya phambi kukaNkulunkulu ophilisa konke loKristu Jesu, wavuma ukuvuma okuhle phambi kaPontius Pilato ukuba ugcine umthetho ungelasici, ungasole kuze kube sekubonakaleni kwenkosi yethu uJesu Kristu aza kukubonakalisa ngesikhathi esifaneleyo, uSomandla oyedwa lobongekayo, inkosi yamakhosi lombusi wababusi, yena yedwa olokungafi, ohlala ekukhanyeni ongela kusondelelwa, ongazange abonwe muntu, ongebonwe, kakube kuye udumo lamandla angapheliyo. Amen. Laya abanothileyo lapha emhlabeni ukuba bangazikhukhumezi, bangathembeli enothweni engemiyo, kodwa bathembele kuNkulunkulu osinothisa ngakho konke, sithokoze ngakho. Gabenze okuhle, banothe ngemisebenzi emihle, baphane babelane. Bazibekele isisekelo esihle esikhathini esizayo, ukuze babambe ukuphila koqobo. Wena Timothy, londoloza kuhle okubekwe kuwe. Xwaya ukukhuluma okuyize lokuphikisana kwalokho okuthiwa yikwazi kungesikho, okuthe abanye ngokukuvuma baduha ekukholweni. Umusa kawube lani lonke.